sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 namuhla ngolwesihlanu mhlaka 29 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iqula la kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa inqwabanqwaba yezindlu lempahla ezadilikayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha. Abenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association basole amankampani encingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa omakhalekhukhwini ikakhulu ukungena ebulenjini be-inthanethi. Ibandla le-MTC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancintise ekhethweni lokudinga ukhansila we-Country Park koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Iqula elivela kwele South Africa elincediswa yizinja ukudinga abantu abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilikayo enkangu eChimanimani lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha kulindawo. Lokhu kulandela izulu lesiphepho Cyclone Idai eladala umonakalo omkhulu ezigabeni zeManicaland leMaswingo labulala abantu abafike phosa amakhulu amabili njalo abedlula amakhulu amathathu akwazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Justin Corbett okhokhela leli qula elisungule umsebenzi izolo ubikwa isithi lanxa amadwala lokunye kusenqabela ukuthi basebenze ngesiqubu abasifunayo balethemba lokuthi bazathola ezinye njalo indawo ezilezidumbu. Umeli weChimanimani East edalele parliamente umnumzana Joshua Sakho ubikwa isithi sokufanele uhulumende alethe imitshina yokugebha lezi ndawo eziqanjiweyo ukuthi kucace ukuthi ngempela kungabe kulezidumbu. Kusenjalo sixoxele unkosazana Dube weChisumba nje eChipinge osichazisela ngendlela ahlezi ngayo ngemva kokuhlaselwa yileli zulu.
Thina lapha singathi nje lapha elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba manzi kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga. Kona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elathinayo leli. Zayenza ngani izulu seliyeba linengi phakathi kwenzi. Kodwa ukuthi zadilisa azidilikanga. Lapho thwe elokuzeni ngale yiso kwayenzakala umbonakalo omnengi omkhulu. Leyi ndawo kuthwe ejerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu thiwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akula muntu ophileyo.
Imigwaqo-ke lama-bridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo?
Abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingabaloko lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa uNkulunkulu wasizela lazelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalisa ukoma njengeyama iplaswanga phani so yadebeka esimeni okokuthi lami ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplaswe phakathi phandle ayiplaswanga abayisemende yabalithwayo so ngiyabe ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizandilekelwa lapha yona izi yakho leyiyi-one.
Emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini?
Asilako siyafa indlala siwa sibila sikulikhuluma amanga indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izimu basala nokungamasimu amanye amasimu sibilathi selawo ukuthi iyabe kuphele okwakho kukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa kuya akusithathanga kuhle iyakhwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yiko ukuyabe kukhulunywa kodwa sichele kanzima.
Lo Nkosazana Dube sixoxelaye esetshisumba nje eChipinge. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi elizweni eNational Consumer Rights Association namhla isole amankampani engcingo ngokwengeza imbadalo yokusebenzisa umakhalekhukhwini kakhulu ukungena ebulenjini be-internet. Amankampani la agoqela i-Econet leNet1 azise ngokukhwela kwembadalo yawo kuleviki. Kodwa isikhulumeli seNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube uthi iqonge kakhulu limbadalo njalo amankampani la kumele ayihlise.
Ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini esithi internet kuyinto embi kakhulu ngokuba kube kuvele kuphezulu sikhuluma kunje iZimbabwe yevele ihamba phambili emazweni aseAfrika ngokudula emuntwini osebenzisa i-internet kumbe ofonayo. Kodwa ke ukhumbula ukuthi ke ubunzima bakhona soze buphelele ebantwini ababili abathathu ngokuba impilo yanamhlanje vele sekuphilwa khona ebulenjini sekuphilwa khona efonini sekuphilwa ngalokho ukuthiwa phecelezi telecommunication. Kulapho sekusenziwa khona ibhizinisi, kulapho sufunda khona nxa ungumntana esikolo, kulapho sokhulumisana khona nezihlobo nabangane, ususenza yonke into ku-internet uyenze kumbe ngefoni ukhulumisana labantu owazana labo kumbe ngothengiselana nabo izinto ezithile. Ngakho ke ukukhwela kwembadalo yamafoni lokwasebulenjini internet kusho ukuthi amabhizinisi amancane azagalula ngaphansi kobunzima bona lobo ngokuba abevele zuza imali encane kakhulu. Asebenza ikakhulu esebenzisa ubulembu esebenzisa amafoni ukuzuza ama customer ukuzuza abathengayo kanti abantwana besikolo bazathwala nzima kabanzi labazali ngokuba imfundo yanamhlanje sisenziwa ngedata sisenziwa kuinternet sisenziwa ngefoni yonke into yenziwa khona lapha. Ngakho ke osekhweza imbadalo yamafoni akhweze imbadalo yobulembu usho ukuthi segongoda abantu sebaqedisa khona lapha ngoba lapho kuphilwa khona ngempilo yanamhlanje.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha?
Manenga amanyathelo sizathatha ukuvimbela ukukhwela kwentengo yobulembu lamafoni okubalelwa khona ukuqoqa izakhamizi kusuka ekhoneni leZimbabwe leliyana uze ufike kulele emakhaya lasedolobheni abantwana besikolo labantu abasebenzayo abahleziyo abangasebenziyo labamabhizinisi wonke umuntu kune labangaphandle kwelizwe ukuthi silwe lalokhu kukhwela kwembadalo yamafoni foni lezebulenjini internet.
Lo mnumzana efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eNational Consumer Rights Association. Ibandla leMDC selikhethe umnumzana Colette Ndlovu ukuthi ancindise ukukhetho lokudinga ukansela weCountry Park wobulawayo oluza qhutshwa kusasa ngomgqibelo lolukhetho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zeCountry Park sezilungele ukhetho lwakusasa lokudinga ukansela wabo. Kulabantu abalitshumi lasitshiyagalombili abakhankasela ukuncintisa kulolukhetho. Lolukhetho lwenziwa ngemva kokuthiwa kwalesi sihlalo singelamuntu ngemva kokubhubha kwaye ungikhansila umnumzana Hapson Nyasa Ncube ngomnyaka odluleyo. Indawo zokuvotela sezilungiswe yinhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission. Umgcini sihlalo we-MDC unkosikazi Thabita Khumalo nguye oveze ukuba inkokheli ye-MDC ihlale phansi yavumelana ukuthi u-Alderman Colette Ndlovu nguye ozalimela ekhethweni lwakusasa.
Advocates in Chamisa, we still have an Amshanji, a country park, Samba Dovava, Honorable Amos Chibaya, national organizer, Wevanda, who this is the this house was a country park, who the candidate here to Tinajang Evandla, Wava, Altamin College.
Unzo, Wamugele Linyatelo, Yenjabulo, 87 Lesson Movilo, Uketo Lausasa, Mova Isa Kamuz, Mamugele.
I sent both the a culture park in Kuluma Lavasan with culture park. But can you really accept our children? I will also practice our 7 years old here. So we can look to the book to look on us. I all my lesson of the good ally. Is unpaid players, I must say, I want to say, I'm a good ten amount for two and never want to poop. But I don't want it all on Tambama was saving.
Umnumzana Albert Ndebele, umhlali we Country Park, uthi njengezakhamuzi bakhangelele ukuthi ozabe engenile ekubeni ngukansila kumele agcwalise izithembiso azenze ekhankasa.
Sicela ukuthi uzangena whoever uyabe esevotele wangena. Sizacela ukuthi bengasebenzisi kakhulu abantu abahlala emastendini. Kuda masithi abantu abahlala emastendini kukhona indawo engakabi nemigwaqo, engakabi namanzi, akula mabriji, akula ndlela ezihambe kakuhle. So bonke abafuna ukungena bangena ngakhona kokuthi sizabayenzela into zonke abazifunayo. So bengasebenzisi abantu labana abangale. So kanti bakwanisa ukungena ku ehofisini. Kavami ngamazwi wabo bakhulumile after elections uyabe engenile egcwalisa into zanyana ezikhulumile.
Omunye wabasakhulayo unkosikazi Linda Nyathi uthi bakhangelele ukuncedisa ngemisebenzi lendawo zokuzilibazisa.
Isikhathi amayouth amaningi anathi utshwala kathe sabayebabhema imbanzi. Sombone ngani bekasincedisa ngemisebenzi lendawo zemizi nje zokuthi zibe sithole indawo zokuthi sibe sizilibazisa sidlala noma amabhora amagemzi njeathini amaningi.
Izakhamuzi ze-Country Park zithi noma kungaze kube ngubani ozanqoba bafisa ukuthi izikhalazo zabo zigcwaliswe izithembiso abazikhulumayo khathesi bazigcwalise. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ye-Operation Florian yakwelebhilithani lamhlanje inikeze ikhansili yedolobho lakobulawayo isipho sezimota ezimbili ezokucitsha umlilo leyodwa yokuthwala izigulane lempahla ezithile ezokusebenzisa. Abazayabelana lamanye amakhansili aselizweni u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Ungabizwa ozwayo namhlanje edolobheni lakobulawayo eFamona Fire and Ambulance Station lapho inhlanganiso ye-Operation Florian iphe izipho kanye lezithupha kubaqeqeshi bokucima umlilo ngemva kokuthola imfundiso ephezulu ngezokuvikela idolobho engozini. U-acting town clerk uSikhanyele Joe uchaza usizo abaluthole ngaphansi kwenhlanganiso yeBhilithani i-Operation Florian Fire and Rescue Services Humanitarian Charity.
Sibe sile uhlelo loku phethwa kwe-first aid training yethu sile Operation Florian. Maybe abalaleli baya bekwazi ukuthi kuhlala kusenzakala iminyaka yonke indlela since 2011. Lo nyaka izinto zethu eziningi kazanelisanga ukufika zilokho zimelela ukuthi sizuze foreign currency sizisuse England. Kodwa ke u-Operation Florian ebuyenelisile ukubuya le moto eyodwa i-container eligcwele izinto eziningi ebesizidinga ezifana le-equipment yoku-attend ama-accident, yoku-attend imililo, ama-helmet, lokunye okunjalo. Ikakhulu njalo okunye okuqakathekileyo lonyaka bekungama-spare parts ezimota lezi abahlala bezileta.
Wengeze ethi lamanye amakhansili azathola izipho kulokhu abakuphathelwe i-Operation Florian, loba nje bengasabizanga amanye amakhansili ezweni ukuthi labo bazofunda ngoba bekungela thuba lemali eyenelayo.
Namhla ke esibe nabo abazathola nabo kulutshwane okuphuma kwenalo imoto ebuyileyo. Singamakhansili eKwekwe, Gweru, Zwishabane, Maswingo, Gwanda, Plumtree, Victoria Falls, Wange. So bazathola nabo kokunye. Lonyaka sisababizanga ku-training ngoba bese sibone ngathi siza kwehluleka ukuletha abantu bemzini.
Umeya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Solomon Mguni ubonye uhlelo lwe-Operation Florian ethi basadinga imali yokuletha ezinye impahla ezisele eBhilithani efika inkulungwane ezingamakhulu amane amadola eMelika.
Hlelo lwe-Operation Florian siyabonga kakhulu, kodwa impahla adumele siyiqhwijelwe namhlanje ayikafiki elizweni lokhu ise-UK khona le siswela imali yangaphandle kwelizwe singathi foreign currency yokuthi silethe lapha impahla leyo, kodwa sinethemba lokuthi kusaphela umnyaka sasesikwalisile ukuthi leyo mali yamadola e-America afunakalayo ukuthi silethe eZimbabwe impahla leyo siselele siyilethe.
Umqondisi wohlelo lwe-Operation Florian uMnumzana Shepherd Ndlovu uchaza izipho abaziphe ikhansili.
Lonyaka sifikisa train abantu befabrik yethu kuzothi bekwazi ukuthi icitshe umlilo. Sibaphathele izimoto ezokucitsha umlilo ezimbili le-ambulance eyi-1.
Umanjinela obona ukucitshwa komlilo acting chief fire officer eBulawayo City Council Fire and Ambulance Service uMnumzana Edward Mpofu uthi uhlelo lolu selubathuthukise kakhulu ngoba ngesikhathi bengakafiki babengasela michina yokucisha umlilo lezimota sezifile.
Yey, Operation Florence isincede kakhulu kakhulu ngesizathu sokuthi ngesikhathi bengakafiki lapha singakabi lobudlelwano labo, kwase kungasela equipment lezimota zasezindala sezifile eziningi zakhona, njalo basidingela lama uniform protective clothing kwenza ukuthi lathi siprovide iservice kobulawayo, iservice engcono.
Ubudlelwano be-Operation Florian uqale ngo-2011, njalo lonyaka ikhansili yedolobho lakobulawayo ihlawule phose ikhulu lenkulungwane yamadola eMelika ekutholeni impahla yokuzofundisa abacisha umlilo lokubafundisa. Abafundi abayisithupha lababalisi babo abasuka e-University of Central Langsha eBhilithani labo bebekhona kulolu hlelo oluthethe iviki, njalo bancedisile ngemali ukuze uhlelo lwalonyaka luphumelele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulashoko namhlanje siqhubekela phambili sikhangela imizamo yenziwayo ukunceda abawelwe ingozi yezulu lesiphepho we-cyclone Idai eManicaland. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Olwela amalungelo oluntu engowesifazana uSusana Kaputova oleminyaka engamachumi amane lanhlanu ukhangelelwe ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli kwele Slovakia olwenziwa kusasa. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sibika ukuthi inkulumo zalo lele China eziphathelane lokuthengiselana ziqhubeka kuhle. Inhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezihlukeneyo zempilo zithi kuqakathekile ukuthi kube lokusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende ngenhloso yokuthuthukisa impilo yabantu bonke elizweni kungakhathalekile ukuthi ngabebandla liphi. Intathezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela ukwethuseka okuhlala kusenziwa nguhulumende ukuthi angathathela imvumo yokusebenza inhlanganiso ezizimeleyo ngoba enakanela ukuthi zijonge ukumgenquda embusweni. Umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Africa Book Development Organization, umnumzana Albert Mazula othi ubudlelwano obunje phakathi kwamacelo omabili buyadanisa.
Ungakhangela i-development eningi eseZimbabwe yenziwa ngama-NGO. Ngoba ama NGOs ilama group ehlukeneyo silama humanitarian NGOs abenza ama projects amahle kumangalisayo bakhe izikolo bagebha amadamu bayancedisa even ku agriculture eyiyo eyenziwa nguhulumende besupporta inhlelo eziningi kakhulu ezithuthukisa ilizwe ikakhulu emaphandleni lalapha edolobheni.
Umnumzana Mazula uqhubeke ethi sokudingakala ukuthi umumo wokungethembani phakathi kukahulumende lalezi nhlanganiso ulungisiswe.
Abaku human rights laku democracy labo ke balwela ukuthi uhulumende enze izinto ezihambelana le constitution ezenza ukuthi umphakathi asuthiseke ngokwenza kwahulumende. Okuyabe kufuneka ukuthi uhulumende akakhulume axoxisane lalawo ma NGO abona aku humanitarian labalwela idemocracy babone ukuthi bangabambana njani.
Umnumzana Pembera Izambezi wenhlanganiso ezimele Family AIDS Caring Trust uthi noma behlangana nalolu dubo lomumo nje injongo yabo yikuphathisa uZulu.
Lokhu engasihlangana lakho emsebenzini yethu, imisebenzi eminingi esiyenzayo, kodwa esikuboneyo thina ukuthi lezi izinto zempangaze kaningi kakhona. Manxa sikhuluma ngombangazwe sibona engathi abantu babona abanye bethu engani ngabantu abafuna izimbangazwe. Yebo, kulabanye maybe abathanda izimbangazwe, kodwa iningi lethu njengama-NGO sikhuluma ngento eziphathisa uZulu. Kathi esivele sikhuluma nje antshakwazi ukuthi le-cyclone yona idayi, ama-NGO amaningi aphume phandle adinga imali. Akhona vele khona leshimane mani la khona leshipinki enceda esebenza phambi lohulumende.
Ingcitshi esikhulume lazo zithi uhulumende uyakubona ukuqatheka kwenhlanganiso ezinje kodwa usuka ethuse ngezinye eziyabe zilwela amalungelo kwaZulu ngoba zicina zisenza ngani zisebenzelana lamabandla aphikisayo kodwa zona zimela nje iqiniso lokuvikela abantu. Kusikhathi esanda kwedlula umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano lenhlanganiso iso ezizimeleyo behlaziya ngodaba olufanayo. Kulandela umonakalo wezulu lesiphepho se-cyclone Idai, inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezisukumele phezulu ziphatheka ngendlela ezehlukileyo ukubuthanisa uncedo lokuphathisana lozulu kulezo ndawo okugoqela amabandla okholo, abezempilakahle, inhlanganiso ezokwelapha lezakhela abantu izindlu. Uhulumende uhlale esola inhlanganiso ezizimeleyo ezikhuza ukuba zingangeneli kwezombusazwe njalo zingasetshenziswa ngabezombusazwe langamanye amazwe ukuba ziphazamise umumo eZimbabwe. Ethi angaqhubeka kanje angabathathela lezithupha zokusebenza ephinde ewavale kulandela udlakela oluqhamuke ekuqaleni kwalonyaka phezu kokuqonga kwentongo yamafutha ezimota. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
seven. Was a Friday, namusha sihamba lobheka inkosi Ngwenya. Ngithethe idlalade lakhe elisha elesihloko esithi ubambo lwami. Mntungameli Nkomo uyalandisa.
Inkosi Ngwenya insizwa edabuka enkabazwe esabela ikwele South Africa. Leli lidlalade lakhe elakuqala njalo lilengoma ezilitshumi. Nangu elonda imvelaphi yakhe ngokuzalwa kanye lasemculweni.
ngizalwa eLwagwelo eMangwandi. Kwezomculo njengawonke umntwana ngiqalele ekhaya esikolweni nasesontweni.
Umculo wakho lo ongwenya singathi ngumhlobo bani?
Kule ngoma lezi bengizama ukucreate something like beat yami ngibe yimi ngedwa nje. Bengifuna ukungena kakhulu kusiNdebele, so ngiye ngafuthi ngamixanyana khona afrobhubhunyana ye-track ye-1 nje ye-gospel. So kahle kahle yi-mix, kodwa ngifuna ukugxila kakhulu kuleyo beat le engizama ukuyicreata entshanyana.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi ukuthanda umuntu, isithembiso kanye lale ethi idlalade lakho ngwenya.
Ngisasejobe kwamanje, ngalithola ethi kusazini Zwanda. Inumber zakhe ngezithi +27781431409, oro ulithole la kimi kubheki. Inumber zami zithi 0789410999.
Hayi, isikhathi sisavumi jahalezansi. Ungabatshiyela wapha amazwi abalaleli?
Kubalaleli bakithi siyacela please disupporteni abaculi bakithi, sixhasaneni, sithandazeni futhi, uNkulunkulu uyasithanda sonke.
Uphuma ke enkundleni ubheka iNkosi Ngwenya ngale ethi yinsumansumane.
Yinsumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu, luyasabisa yini na lo muntu, akulunganga wenzayo, akulunganga wenzayo, insumansumane le ndaba. Intumansumane le ndaba na liyamesaba yini na lo muntu, uyasabisa yini na lo muntu, akulunganga wenzayo, akulunganga.
Lo kabheka iNkosi Ngwenya isithi insumansumane yendaba kudlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ubambo lwami. Sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa esikhangele ebezikhokhela iqula la kwele South Africa elincediswa izinja udinga abacatshangelwa ukuthi bagqitshelwa izindlu lempahla ezadilekayo lithi selithole umkhondo wezidumbu ezilitshumi lasithupha. silucabala pawuhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.